Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali yelizwe leZimbabwe, uMnumzana Patrick Chinamasa, usethule uluhlu lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo okutshengisa ukuthi umnotho welizwe uzathuthuka phose ngokuhlanu ekhulwini -5% ngo-2018. Uhulumende uthi uzakuguqula umthetho wokwabela uzulu amasheza amankampani emazweni esithi okumunyethwe ngumthetho lo okwamanje kuxoxa abantu bemazweni abafuna ukuvula amafekitali eZimbabwe. Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa luthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukuya ekhaya ngekhefu lekhisimusi ezingakatholi ama-permits aweZimbabwe exemption permits zizavunyelwa ukuphuma lokungena elizweni. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ngolwesihlanu siyalubuyelela uhlelo lokubingelela isihlobo labangani esilethulela lona ebulenjini besifacebook kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Ku-Livestock lamhla kuhlelo labesifazana asiyihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwa kwe-budget yomnyaka owezwayo. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama, umabhakasi athi 9:09 AM, 4930-15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.